uVOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 olwesibili mhla ka 3 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abasakhulayo bamabandla ezombusazwe achiyeneyo elizweni balembono echiyeneyo phezu kosuku lwabatsha olweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day olunanzwa namhlanje. Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokugada kwezinye indawo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla lamaDemocrats lakhona pha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe kukhetho lamaprimary edinga ozamela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe olwenziwa ekupheleni kwalonyaka ngolwezi. Ukuvota kwanamhlanje okubizwa ngokuthi iSuper Tuesday kwenziwa ezigabeni ezilichumilane ezigoqela eVirginia. Abangxikilana kukhetho lwanamhlanje ngomnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, isiphathamandla esidumileyo esake saba ngumeya wedolobho leNew York, uMike Bloomberg, kanye lonkosikazi Elizabeth Warren. Umnumzana Sanders nguye obikwa ekhokhela ngamavoti ezigabeni esevotile okwamanje abalisa iNew Hampshire, South Carolina, Iowa leNevada. Kodwa abaningi bathi umnumzana Biden, owayengumsekeli kamongameli Barack Obama, ulakho ukunqoba namhlanje ngemva kokunqoba kwakhe okwezinga laphezulu esigabeni seSouth Carolina, okuhle kwenza abanye abakade bencintisana abanjengoPete Buttigieg lonkosikazi Emma Klobuchar bahle bazisa ngokuphuma kwabo kulomncintiswano. Umnumzana Pete Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika, ngabanye wabalomqondo omunye.
Ngombono wami akugacazi njengokusithi ukuthi nguphi ozakhokhela, kodwa uBiden uwine kabanzi ngomgqibelo eSouth Carolina. Njalo sinanzelela ukuthi abanye ade bencintisana laye kucelo lwabantu abaphakathi abathi ngama-moderate ngesilungu sebephumile, abafana loButtigieg noClobuchar lo-Steyer, bonke baphumile ngemva kwe-South Carolina. So ngombono wami sengathi ukuthi uBiden uselabakhokhela abangani baningi ngoba ngiyokhangelela ukuthi uzaba yindlalifa yalaba sebephumile. Ikanti uSanders ulokhe elonkosikazi Warren layo othandwa ngalaba bathi abaningi abathi ngama-liberal, laba bantu abafuna ukuguqula izinto kakhulu. So hhayi, ngombono wami ngani hhayi uBiden ngani hhayi sokungahamba nje kalula kangakuye.
Kodwa-ke phela ama-polls lokhe sithi uSanders uyakhokhela.
Phela ama-polls kaguquki nje kangako njengomumo, ngoba ngisho konke lokhu kwenzakale bavote ngomgqibelo. Abanye baphuma ngomgqibelo, uSteyer aphuma ngomgqibelo, abanye baphuma ngesonto uButtigieg, kwathi uClobuchar I think uphumela ngomvulo. So ama-polls ebengakakhangela ukuthi osekwenzakele. Njalo ngemva sonke sasesanti uBiden hhayi sokumphelele, kodwa ngegqibelo usengumcekana nje usevukile seletshahelitshe, abantu bonke sebekhalela ukuthi hhayi uzayenza kuhle. So ama-polls ngombono wami engeke engabe esitshela okwenzakalayo on the ground, alokhu esakhangelele kwalokho okwakusizakala ngeziko ephelileyo uSanders usaqeda ukunqoba eNevada.
But kumujikelo obhanga kathi sizongene lalo owayengumeya waseNew York uBloomberg.
Ama-Democrats esikhathini esiningi avele athanda abantu abalemali. angibona ukuthi uBloomberg abantu bayamthanda njalo nxa besitho bathi gaphathanga kuhle abantu abamnyama esesengumeya waseNew York. Abantu abamnyama abaningi babotshwa, especially abantu abangubaba, besenza lokho kuthiwa yi-stop and frisk, kwawuthi ungabonaka nxa ungumuntu omnyama kumbe ungumuntu wesilatini bakubona emgwaqweni bekumise bekusetshe ukuthi awulazidakamizwa yini. Njalo sinanzela ukuthi abantu abavota kakhulu kumademokrathi ngabantu abamnyama, so abantu abamnyama abaningi abazange bamthethelela lelo cala. Uhambile esontweni e-Alabama ngesonto kuthi abantu bamfulathela, abantu basukuma bamfulathela ukuthi bayamtshengisa ukuthi into wasenza naye sivele siyithanda.
Kusho ukuthi lokho bangamxolelanga.
Lami nginjake imixolelanga. Lami ngumuntu omnyama.
Paso phakathi kwabantu bona laba bakhona ubona ngani uBiden uzaloke eqhubeka ekhokhele?
Uyabona ngizakhuluma mina ngokwami, nginje mina ngangimsekeli kankosikazi uWarren. Kodwa sengizibuza ukuthi ngendlela sokuhamba ngayo uWarren libhize elihle yini lokusupport. Sengifuna ukusho ukuthi abantu abaningi sizaqalisa ukuzibuza ukuthi njengoba besike sakhetha singatshintsha yini sikhethe omunye umuntu. So ngibona ngani ngalesi sikhathi uBiden sengani uye umuntu usile abantu abaningi abangamkhangela ukuthi bemsupporte ngoba ngani kuthiwa usevukile nje loba sekhuluma into ezile ngqondo.
Kodwa phela seluphile.
Kathi vele ongaluphalanga nguphi? Abantu bayakhokhelwa ngama-president alama-90 years angisoze ngiqambe amabizo. Akula muntu ugugu othandayo emhlabeni lapha bayabusa abantu beze beyengena ebhudini.
Leso bekuyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Phethizela Ngcobo exoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, lagu 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngokudla emhlabeni jikelele World Food Program ibika ukuthi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa kweZimbabwe bakhangelane lodubo olukhulu lwendlala ebangelwa yokuguquka kwesimo somkhathi okubangele ukungani kuhle kwezulu. Umnumzana Kwashe Musaka wenhlanganiso ye-Youth Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo uthi okuthiwa inhlanganiso le kuliqiniso. Uphinde wathi udaba lwenkohlakalo olwenzakalayo kuhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture lalo lwenza ukuthi abantu babhekane lodubo kweZimbabwe. Asizweni ingxoxo ayenze lo Mike Hove weStudio 7.
Kwazimanga kuhle emasimini lapha indlala sibili ikhona elizweni lonyaka. Ngithi ngitsho njalo nje ngibona kuyinto esibili ezitha ubuhlungu kakhulu lesizwe ukubana ilizwe elile isimo zonke lezi, ilizwe elikade liyi-bread basket ye-Africa, indaba selikhala kangaka ngendlala elizweni.
Sibone njalo besithi i-production eyomumbu ngesingezi bathi ikhona isiyehlile nge-50%, kuyini okwenza ukuthi izinto zihluphe kangaka?
Kunezizathu ezithiyeneyo eziningi. Isizathu esaqala esiya emuntwini wonke ongumlimi elizweni yile esithi ngesilingu yi-climate change. Sikhayelane le-drought elizweni sisela last year izulu linangakuhle. This year izulu linile kodwa liphuze ukubuya, abantu sebelime kudala izinto sezitshile. Okwesibili ngokubana wona ama-input ama-fertilizer kuyadunya, abantu abakwanisi ukubana bekuthenge baba babekhala abalimi zonke indaba ethi hathi intengo zakhona ziphezulu, bafake intengo zabo ngama-US dollar sebemultiplya ngama-RTGS sokuba yinto sibili ehlupha abalimi bona bengavulanga okuzwayo ngomnyaka ophelileyo. So ukubana bethole imali yokuthi bebuyele ensimini ayikho baba.
Kukhona okwenziwa nguhulumende na ukusiza abalimi?
Uhulumende kukhona akwenzayo kodwa la uyazi baba ukubana ilizwe leli likhulu, uhulumende ngeke yenelise ukuthi encede wonke umuntu elizweni. Yebo, uhulumende uyanika ama-fertilizer emakhaya, uyanika inhlanyelo emakhaya, kodwa inhlanyelo leyi iyaneli ukubana sikwanisa ukwenzani ukuthi sifide ilizwe.
Sike saxoxa labanye abasakhulayo abangabalimi, bathinta uludaba lokuthi bakhona abantu abaphiwe hlanyelo kodwa abasebenzi, baphonga uhlala nje. Wena ungathini ngalokho futhi?
Udaba lolu luyahlupha sibili. Abantu labo baqinisile, yazi ukubana sisoze uhlupho lolu kumele sikhayelane le nhloko yakhona sibili, sitshaye ekhanda lapho okumele sibili sitshaye. Ayisiyo kuphela inhlanyelo kuphela, nensimu zakhona lezi esithi yi-land reform program. Kunabantu abaphiwa amasimu, bahlalele amasimu, akula nto abayenzayo. Bona balima utshani, abalimi umumbu omele ube ufida ilizwe. Njalo abanye bakhona befike futhi befaka kuphela ezifaneni zabo, bethengisa inhlanyelo leziyana kungena nto eyenzakalayo. So udubo lolu lukhulu sibili.
Ubona ngani abantu abasakhulayo abangabalimi yibo abalakho ukuthuthukisa ilizwe?
Ye, ilizwe kumele liphumelele, kumele ku-investe kwabakhi. Ungakhangela ngesikhathi sithatha iland from amakhiwa, abantu okuthiwa ngama-youth ngabantu ababele minyaka kuma-21-22 and ungakhangela khathesi the same people bona labo 20 years down the line sebelaminyaka sengama-40 something. So akula abatsha abalalenzi khathesi. So ilizwe leli kubana liphumelele kumele kunike abatsha imhlabathi.
Lo-ke ngumnumzana Khutakwashe Musaka, olilunga lenhlanganiso ye-Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo. Ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo, 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 mthakazo muhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha ngolwesibili maviki wonke, oluqala ngo-8 luphela ngo-9 p.m. esilethulela ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abangabalimi ngendlala eZimbabwe. Abafisa ukungena kuhlelo lakho ukuthumezela umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465-0318. Lakho njalo kusixhuma ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganani kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ekhuluma emhlanganweni we-rally esigabeni se-North Carolina khonapha eMelika izolo, uMongameli Donald Trump uthe akudingeki ukuthi kwethulwe iziqondiso zokuma amazonzo komomo elizweni ngokuqonga kwenani lasebebulewe loba ukutholakala beligcikwane le-coronavirus. Abohlangothi olwe-statistics kwele-South Africa babike namhlanje ukuthi ilizwe lingene kusimo esibi sokuwa komomo wezomnotho okungakaze kwenzakale lokhu lelo lizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-2019. Uphenyo olwenziwe kwele-DRC luveza ukuba kube lokuchaphazwa kwemali ebimele isetshenziswe kuhlelo lokuvuselela ilizwe. Uhlelo lwezigidi ezingamakhulu amathathu zamadola 300 million lwethulwe nyakenye lujonge ukulungisisa imigwaqo, amabholoho, izindlu lokunye. Uhulumende uthi uphakathi kwemizamo yokulungisa inhlelo zakhe zemali ngokukhulumisana labo somabhizimusi labanye abaphatheke kulolu daba, ngoba isisindo semali yeZimbabwe siphansi nxa siqathaniswa lesakwamanye amazwe, okuyikho okuvimba ukuthuthuka komnotho welizwe. Isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Sekai Nzenza ubikwa esithi udaba lwemali yilo olubangela ukuthi ilizwe lihluleke ukuzikhandela impahla zalo, lithengiselane lamanye amazwe, njalo lifeze uhlelo lokuthi eleZimbabwe libe selinothile ngomnyaka ka-2030. Uthi ukusebenzisa idola leMelika lona elisilelayo yikho okuwisa umnotho welizwe. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnumzana Vulisani Ncube ngalolu daba.
iphutha lavela le nziwa ekuqaleni ekuyekeleni ukuthi idola lemelika libe yilo elisetshenziswa njengemali yeZimbabwe. Kube kukanti umnotho weZimbabwe uvele wona uyazikhulela. Ukusebenzisa idola yeAmerica kusuka kulethe inhlupho eziningi ngoba yilo elisetshenziswa umhlaba wonke. Ongabe efuna ukugcina inotho kahle eceleni ukukabili angathenga idola leAmerica kumbe athole afake igolide eceleni. So ungeke usebenzise khonokho ngesithiwa kuthiwa i-store of value njengemali yaseZimbabwe ibizwe elincane kangaka ilingi. Lokho singivumela lakho. Kodwa esingavumelani khona lanhla efakileyo umthuli esithi i-dollarizing the economy, mina esingazange sivumelane khona yikuthi avise idola leZimbabwe lizimele lodwa. Lapha zange sivumelane. Mina ngangihlala ngisithi lalamhla lokhu ngiphinde ukuthi kwakumele kusetshenziswe irandi, kumele kusetshenziswe irandi ukuthi sichethe lonke udubo lonto lolukhona.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi inhlelo zemali elizweni zibuyisela emuva umsebenzi wabo wokuthengisa ezitaladeni.
Ikhesi yahlupha sekile empeleni, abaningi abantu sebayayithengisa ngama-60% premiums nxa uyifuna. Okunjengokuthi vele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi lama-US dollar ngoba ikhesi yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngayikho khesi yahlulekwa nxa sisiya ema-wholesale dayihoda, abanye bayala. So kulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikhesi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngabethi khona na le i-RCDS emafonini leyo. Abayayiyala abanikazi zitolo bayala ukuthi bakodwa izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezikotokotweni abasayithathi imali naleyi, sebeyiyala ezitolo. So sokulokunzima abantu abathengisayo kakhulu, ukuthi even kuthenga amatamatisi phandle laphana sokulokuzisolodinga ama-coins mba ama-rand ukuze ukwanisa ukuthi uthenge amatamatisi.
Umnumzana Ncube uthi okungasiza kulolu daba yikusebenzisa i-rand ye-South Africa kumbe idola leZimbabwe lilodwa.
One has got confidence in this dollar. So anybody ofuna anything ubiza ngama US dollar. Ukuthi uyiqede indaba ye dollar. Ukuthi uvume futhi ukuthi i dollar lile nkinga zalo abakuthi ngesithiwa is attracting international risk because in the arbitrage was into the economy. Unxa usuzama ukuthi lisebenzise lilo lodwa lizagcina lingekho linganeli ukubhoda elizweni ngoba bebuyile abanye bazolithatha baphuma lalo. Okwesibili, liza kwenza ukuthi amakhampani alungisa impahla nxa sezichathaniswa lempahla ezifananayo ezilungisiwe kwamanye amazwe oBotswana, South Africa, Zambia zidule. Nxa sezidula abathengayo emhlabeni abazakhetha ezishiphileyo ezilungisiwe kwamanye amazwe. Ukuthi kuvele nje ukulungisa kwelizwe yikuthi sisukume sigoqe imisila sithi thina asinamali yethu, njalo ukuthi ilizwe lethu lithuthuke yikuthi sivume ukuthi hhayi imali esingayisebenzisa lirandi. Ibuye sesibopha wonke umuntu ongabe e-charge ama-price zakhe ngama-US dollar, ubophe wonke umuntu ongabe ethengisa kumbe etshintsha idola emgwaqweni. Umthetho ube lo mthetho oqinileyo, namapholisa aqinileyo ngaleyo ndlela. Hayi ilizwe lingathuthuka, hayi lokhu abakuzama nokho kusuza kuluthuthukisa ilizwe. Unfortunately kuza kwenza ukuthi sisiyafika ku-2023 izinto sezizimbi okudlula kuqala.
Namhlanje idola leMelika belintshintshwa nge-1:18 kodwa emkambo omnyama nge-1:13. Iningi lithi ukutshintsha kwemali yamanye amazwe ensitha yikho okubangela ukuthi impahla eziningi zitholakale emkambo omnyama ngoba usomabhizimusi befuna inzuzo ephezulu kakhulu kumbe imali eyenelayo ukuthi bewode ezinye impahla. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane ezisebenza njengabongi ezibhedlela zakulelo lizwe zithi sezihlalele evalweni ngokwesaba ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus osumemetheke umhlaba wonke ubulala abantu. Asizweni abanye babo bexoxa le ntatheli izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Umsebenzi wabomongikazi ngokunakekela izigulane, kukanti labo basengozini yokuba lemikhuhlane ethelelwanayo enjenge-coronavirus osukulele abantu phose abafika inkulungwane ezintathu. Unkosazana Hlengwe Sibanda umongikazi kwesinye isibhedlela se-Manchester.
Lapha sokuyikuthembela kuNkulunkulu ukuthi umuntu angathathi umkhuhlane lo we-coronavirus. Ngiyazi ukuthi usugcwele indawo yonke, kodwa isibhedlela lapho mina engisebenza khona kulamanyathelo esesiwathetha thize ukuthi sizivikele. Siyenza sure ukuthi izigulane ezibuyayo siqala sizihlolisise singakazihlanzi lezinye izigulane esezikhonapho esibhedlela. Kufanele nje abantu babe careful kuphela ngoba akukho okunye singakwenzi. Kumele sisebenze, angeke sime ngenxa yaleyo coronavirus.
Unkosazana Saneliswe Mabengwane osebenzela eBerry uthi usebenza nzima kulezi nsuku.
Ukuhlana kwe-coronavirus usimemetheke wangena lase-UK, okuyinto engithusayo kakhulu mina njengonesi. So kumele ngizinanzelele emsebenzini wami ngoba ungeke wazi isigulayana esibuyayo ukuthi asilawo yini lowo mkhuhlane. Na esisebenza ezibhedlela yithi esiku-risk enkulu, but ukuhlanzeka into eqakathekileyo ukuthi umuntu engathathi ama-germs athwala umkhuhlane ofana le-coronavirus.
Iningi labantu lithi lesaba ukuthi uzathiwa wonke umuntu ahlale ezindlini zabo angaphumeli phandle. Unkosazana Siphiwe Mlala uthi sokumele athenge ukudla agcwalise endlini.
Sikhathazekile kakhulu ngendaba ze-coronavirus, kodwa njengomuntu osebenza labantu so siyesaba sibili ukuthi hey, umuntu angathatha i-coronavirus kuzahamba njani. Ngendlela namhle sizwe ngayo ku-news ukuthi engxenye le city le-London lati khona phe UK kuzaba le-lockdown njenge-Italy. Mina vele besendilungiselela ukuthi ndinga ukudla like ama-non-perishables. Siyesaba sibili.
Umkhuhlane we-coronavirus uqhamuke kwele-China lapho osubulele abantu abaningi kakhulu. Udokotela NS Mkhwebu uthi i-coronavirus asomkhuhlane omutsha.
I-coronavirus is not a new virus. You know, avele atholakala ama-coronavirus, but esikhathini esiningi sithole ukuthi ama-coronavirus atholakala enyamazaneni. 2002 sasila i-SARS, SARS yavela kuma-bats. Coronavirus le entsha, coronavirus 19, njengoba yadiscover ngo-2019 ekupheleni komnyaka. Khanye wane yavele enyokeni, and sonke siyakwazi ukuthi abantu be-China bale China kuma market ayatholakala, ziyatholakala inyoka arase esibangela ma umkhuhlane lo esikhangela lawo kwakhathesi.
Iningi labantu lifuna ukwazi izibonakaliso zalo umkhuhlane ngoba abantu ababulawa ngumvimbano abasazi ukuthi luphepha lwasuku zonke kumbe i-coronavirus. Udokotela Mkhwebu
sithi ngama symptoms nxa sugula ngumkhuhlane lo coronavirus kuwe kunjengeflu nje. Uyabukhwehlela, ungakwanisi ukuphefumula kuhle, kwesinye isikhathi ubele le temperature le fever. Singamadokotela yasinje kuba nzima ukuthi sibekwazi ukuthi le yi-influenza kumbe i-coronavirus kumbe yikuphi. But kulama tests ayenziwayo khathesi nxa ukuthi uzizwa ungani awuzwa kuhle, uyakuya umuntu uhambe uyobona ngodokotela, siyenza ama-tests.
Igcikwane le-corona lelapheki, kodwa kule mithi yokuthi lingehluli amasotsha omzimba okwenza licile liziphelela emzimbeni njengeflu umuntu asile. Udokotela Mkhwebu uthi kuningi okungenziwa ngabantu ukwenzela ukungamemethekisi kwaleli gciwane le-coronavirus.
Kuyabe kumele nxa ukhwehlela uvala umlomo, uvala amakhala, wenzela ukuthi ungafaki amacici kwandlele emoyeni ukuthi abanye abantu bakwazi ukuthi baphefumule. Nxa kukuthi ubamba amakhala sikhwehlela kuyabe kumele ukuthi ugeze izandla. Esikhathini esiningi siyabe sithi kuyabe kumele ukuthi usebenzise sithi alcohol wipe, but nxa kukuthi akutholakali, siyakwanisa ukuthi sisebenzise amanzi lesepa nje ukwenzela ukuthi sikwanisa ukuthi sibulale igciwane le.
Umkhuhlane we-coronavirus usumemetheke wangena amazwe wonke ukuze kwazi le Europe. Usumemetheke kwele Italy lapho sibulele abantu abangamashumi amahlanu lambili 52, njalo abalegciwane lawo kwele Britain ngabantu abake ba yethekelela kwele Mataliyana. Baningi abantu abalomkhuhlane lo kwele South Korea lakwamanye amazwe. Ngimele Studio 7 eLondon, ikamela mungu Ezra Chisasibanda.
Ntombazana mina nawe siyathandana, inhliziyo yami ingeyakho, eyakho ngeyami. Yeah, yeah. angikuboni ngondo yami iyaphambana ngizizwa ngathi ngisancane ungumngani wami awusithanda sami uyawazi ukuthi uthele ngimpilo elanga ngikushada
ke amaphimbo amnandi umculo ka othi owami siuphiwa nguTamalo Tina silethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amabulunga ebandla lamademocrats lakhona pha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezishiyeneyo zelizwe kukhetho lama-primary edinga ozamela lelo bandla ukukhetho lukamongameli welizwe. I-World Food Program ithi lo nyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa balamba. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.